sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chona njani mtwaga zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 12 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele kwele Botswana namhla uthembisile njalo ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kungela kuqilibezela njalo luzaba ngolukhululekileyo.
Ngemuna zanu khayelele kakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo wosadek manje wakusadek ikhawu khayelele kokuqala khona lokho. Okwesibili, iyabekhangelele kakhulu nje Botswana kubona kube lokuthembiselana ithuni Zimbabwe le Botswana.
Usomabhizimusi osakhulayo umnumzana Wicknell Chivayo uthi kwe ikomiti yedale lephalamende namuhla waze waphika ubudlelwano bakhe le muli owayengumongameli uRobert Mugabe.
Idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu nomuma khonapho.
Amalungiselelo okugcoba inkosi yamaNdebele aqhubeka edala ingxabangxoza elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele eleBotswana lamhlanje usethembisile njalo ukuthi eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo kungela kuqilibezela. Kubika intatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Ekhuluma namhlanje edolobheni leHaburoni, uMnangagwa unxuse osomabhizimusi beBotswana ukuthi bayevula amankampani eZimbabwe ngoba urhulumente wakhe esebenzisa gadalala ukwenza imithetho ezakhanga amabhizimusi avela phandle kwelizwe. UMnangagwa utshele abakade bengene kudili lokudla kwemini alenzelwe ngumongameli Ian Khama eHaburoni lamuhla ukuthi eleZimbabwe lizimisele ukuba lo mthetho olukhululekileyo. Unxuse inhlanganiso ezingabe zilesifiso sokuyabona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa njani esithi zikhululekile ukwenza njalo.
Umhulumende wami uzakwenza konke okufanele ukuthi umthetho lube ngolukhululekileyo. Kulandelwa imithetho yokubamba ukhetho eSadak kanye le-AU.
UMnangagwa uthethe ithuba lokunxusa abamabhizimusi eBotswana ukuthi avule amankampani eZimbabwe esithi uhulumende wakhe usendleleni yokulungisa yonke imithetho engahambelani lokuvula amabhizimusi. Utshele umphakathi ukuthi eleZimbabwe selivuliwe ukuthi likhanye kahle amabhizimusi. Uthi osomabhizimusi abavela phandle kwelizwe baza kwenelisa ukuthi babuyisele inzuzo emazweni abo kulandelwa umthetho ovunyelweyo wokuthumela imali.
Zimbabwe is
ivuliwe kulabo abafuna ukuvula amabhizimusi. Kulokuthula njalo siyajabula ngosikelo esitholayo emazweni wonke jikelele ngezehlakalo ezikhona eZimbabwe.
UMnangagwa uthethe isikhathi ekhuluma ngezehlakalo zamhla ka 15 lwezinyakenye lapho ibutho lahluthuna intambo kwadala ukuthi umnumzana Robert Mugabe acine esehlika esikhundleni. UMnangagwa uthi okwenzakalayo ngolwezi kwakuqakathekile ukuze kulungiswe okwasukonakele elizweni.
Operation Restolicus yayifanile ngoba sasesilahleka njengebandla njalo njengesizwe saphuma endleleni kwalokhu esakuvela ngempilo yomhlaba. Sasifuna ukukhipha izidlova ezasezigombolozele inkokheli.
umnangagwa kanye lokhama bathi bekuqakathekile ukuthi bahlangane ngoba ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili besobonakele ngaphansi kwaye umongameli uMnumzana Mgabe. Ukhama lomgabe babingabona lingalihlo njalo ukhama uthi lokhe wangena esikhundleni ngomnyaka 2008 kwangowakuqala ukuthi umongameli weZimbabwe avakatshele uhulumende weBotswana. Ukhama uthile njalo ukuthi eleBotswana lizimisele ukuncedisa iZimbabwe kundlela yayo yokulungisa umumo womnotho. Usenjalo umongameli uMnangagwa ukhulume edale lePhalamende eHebron ngemva kokudla kwemini lomongameli Khama. UMnangagwa utshele idale lePhalamende ukuthi uyabonga ukuthi iBotswana igcine inkulungwane nenkulungwane zeZimbabwe okwabalekala isimo esibi somnotho. Uthi ukhayelele ukwamukela izalwane zeZimbabwe konke labo bomngabo ababathole eBotswana isimo somnotho eZimbabwe singabangcono. Umongameli uMnangagwa ugqiba uhambo lwakhe kwele Botswana kusasa lapho azakhulumisana labo somabhizimusi beZimbabwe ekuseni abesevakatshela inkampani elolonga amadiamond iDiamond Trading Company. Ngingumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ukuhlaziya uhambo lukamongameli uMnangagwa lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo. Saqala ngokumbuza ukuthi injongo kaMnangagwa kahle kahle ngeyani.
Yemuna zanu khayelele kakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo uSadiq manje akuSadiq ikho khayelele kokuqala khona lokho. Okwesibili yabe khayelele kakhulu nje Botswana kubona kube lokuthengiselana between iZimbabwe leBotswana. Kodwa kokuqala sibili mana zanu ukhayele zombusazwe eSouthern Africa kumbe eSadiq ukubana abe lobudlelwano obuhle lamazwe akuregion yaseSadiq. Kuzama ukuthi athengise iZimbabwe njengelizwe elingaba i-trading partner kumbe investment partner. Bona injongo yakhe enkulu ngalokho akwenzayo kwakhathesi.
Ukudinga ukuzwanana labakhokheli bamazwe asezansi e-Afrika lokhu ukungatsho yini ukuthi mhlawumbe bakhona abakhokheli abona ingani kabamamukeli njengomongameli weZimbabwe oqoto?
Ye, njengoba wangeni uwamongameli esebenzisa amandla nje uyadinga laye ukubana abe nosekelo kwamanye amazwe. Uyadinga sibili ukuthi asekelwe ngamanye amazwe ngoba kasengangeni embusweni wokhe. So kakhathesi kuye kuqakathekile ukuthi athole usekelo kwamanye amazwe anjengabo Angola, Mozambique, Botswana, South Africa.
Kwezokusebenzelana kwezamabhizimusi lapha zivumelwano bani esingabona zilotshelwana phakathi kwele Botswana lele Zimbabwe?
Bona senelisa ukubona kuwe lama bilateral land agreements ngoba ama bilateral trade agreements ukhangele bani obebukhangele ukuthi impahla zihambe ngendlela ekahle phakathi kwe Botswana laseZimbabwe lamanye amazwe aku-region yaseSouthern Africa. Bona zani ngenye injongo yabi khona ukubana impahla kumbe ama-goods and services ahambe freely across ama-borders kube le-mode trade kungabi nokwenqabela kokuthengiselana esingathi ngesilungu ngama-trade restriction bilaterally phakathi kwamazwe amabili and multilaterally phakathi kwamazwe amaningi.
UMnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkohlakalo yokuphana imisebenzi ngokwazana kuhulumende ivele sobala namuhla edalele parliamente lapho usomabhizimusi oyaziwa ngokuzibonakalisa uWinkeli Chivayo aveze khona ukuthi inkampani yakhe ye-Intratech yaphiwa umsebenzi wokwakha isitishi samandla esola eGwanda ngemva kokuba ikhulumisane lo wayengumphathintambo wezamagesi ngaleso sikhathi uMnumzana Zikama Imavayire. Lanxanje ekuqaleni wayeuncitshiwe lomsebenzi lugatsha lwe-State Procurement Board. uthi vayo uveze njalo ukuthi inkampani yeZimbabwe Power Company yathi isisala ukumbhadala imali ngemva kokunanzelela ukuthi wayephiwe umsebenzi okungekho emthethweni. Wabuyela njalo kumphathi ntambo yena owasuka wafonela le nkampani njalo ukuthi imbhadale uChivayo. UChivayo ubebizwe ikomiti yedale ebona ngezamagetsi ukuze azechasisa ngemisebenzi yenkohlakalo phezu komsebenzi wokwakha isitiji seGwanda. Ukulandule uChivayo ukuthi ulobudlelwano lemuli yowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Amagqwetha enkampani yakhe i-Intratec lawo athe uChivayo wenza santando njalo kavumelani lenkokheli yalinkampani. Umgcinisihlalo wekomiti umnumzana Themba Mliswa uthe basazobiza abe-State Procurement Board umavayire kanye lomabhalane ehofisini kamongameli umnumzana Meshack Sibanda ukuthi baze kupha labo ubufakazi ngodaba lukaChivayo. Sixoxele lunga lalikomiti umnumzana Anele Ndebele ongomunye wamalunga abekulikomiti namuhla.
Kuyadanisa ngoba esikuzwileyo namuhla kutshengisa ukubola okukhona elizweni, ukubola okungenza ukuthi lanxa sikhuluma nge-new dispensation, nxa kungalungiswanga kungenza ukuthi ama-investors laba babuya le-foreign direct investment babuye basibalekele. Kukhomba i-political interference ngoba clearly uChivayo wayengelala bank guarantee ukuthi anikwe itender enjalo wenzela ukuthi nxa sokule problem abantwana beZimbabwe benelise ukuclaima imali yabo against that guarantee.
Ukuyini osokuza kwenzakala ngeproject yeGwanda le? Iyaqhubeka yini njalo ikhampani kaChivayo yona ibingaphi? Ngoba sibonile amagqwetha alinkampani esithi uChivayo isisebenzi nje kuphela kalasabelo kuleyo nkampani, kodwa yena ekuwala lokhu esithi ulesabelo ule 50%.
Yeah, ubebike ukuthi ule 50% njalo sithe simbuza ngalolu hlelo ukuthi luyaqhubekela phambili yini, waqhamanda. Kodwa ekuqhamandeni kwakhe okuphume kuye ukuthi uhlelo luyaqhubeka. Kodwa uzakhumbula ntungamili ngaphambilini ukuthi abe-ZPC ngokwabo bake babika kuyo nali committee yephalamende ukuthi uChivayo le company yakhe kabasekho kulolu hlelo. They are actually on the ground bona abe-ZPC, okuyikho kukhomba ukuthi bebesithi useyehlulekile. Ngemva kokwehluleka kwakhe sebetheke over laye ukubikile ukuthi ngemva kokuba lohulumende omutsha i-bank guarantee besokusobala ukuthi angaze akayithole. So ucine esedinga ukuthi i-ZPC ibe yiyo ebhadala ama-contractors akhe directly from their pocket, hhayi ukuthi yena abe nguye obhadalwayo abe sebhadala ama-contractors.
Umnumzana Anele Ndebele lilunga lekomiti yedale ebona ngezamagetsi. Izinduna zemaNdebeleni sezikhuthaze abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ukuthi bazilungiselele njalo baze emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo, yena ozagcotshwa mhla ka 3 ngoMbimbitho enkundleni yeBarber Fields koBulawayo. Induna lezi ziqube umhlangano labeZimbabwe laba eJohannesburg kwele South Africa. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Enkulumeni yazo lezalwane zeZimbabwe ezidabuka kwelemaNdebeleni ebezithe gwaqa embuthanweni obizwe izinduna lezi eBerea Park eJohannesburg empelaviki, iqula lezinduna zokwelemaNdebeleni lithe akubuyele muva ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Obekhokela lequla unduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ophethe endaweni yenhlambabaloyi endaba zinduna uthe umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uzaqala mhla kathumbi imbitho emhlahlandlela okuyiyo eyayisigodlo senkosi uMzilikazi. Lapha ke uthi kuzabe kusenziwa isintu, imikhuba, imigido, lemithanithani yesiko lamaNdebele. Kuza kuthi ke mhla ka 3 ngelanga elandelayo kube yilo ilanga elikhulu lapho ke izacotshwa khona inkosi ivezwe emphakathini lebutho layo yethule inkulumo yayo bese kusiba isikhathi sokujabula esigoqela ibhola lenkezo yenkosi.
Idili elizatshintsha umuntu wonke endaweni yethu nokuba khonapho. Izanyathela okwacina khona uNobhengula inkosi yakithi. Ngikhuluma 124 years ago.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bevan Chuma uthi ngemva kweminyaka eminingi isizwe samaNdebele singumhlambi kazelusile bezwa befudumala ukuzwa ukuthi sebeza kuba lenkosi yabo.
Thina njengabantu baseNdebeleni sidinga umuntu oyinkokheli, umuntu onguyohlanganisa abantu. Ngalokho ke ngicabanga ukuthi inkosi iqakatheke kakhulu ngoba izokwazi ukuhlanganisa isizwe. Abantu bamaNdebele bakwazi ukukhuluma njalo, bakhulume ngezwi eliyi-1, bakhulume benamandla njalo.
Sikhuluma ngokuthi kambe alesiqiniso kwesingakanani amakhumalo ukuthi inkosi uBulelani nguye kanye okufuze athathe isihlalo enkosini loBhengula. Umnumzana Ayanda Khumalo uthi imbali yakhe icace bha.
Simi umntana enkosi i-crown prince izinyane lesilo uBulelani Colin loBhengula Khumalo. Ngoka Humphrey Mnedisi, ka Fana Boy, ka Rhodes Mpango, i-founder ye Highlander, Dan Juve, kwenkosi loBhengula kamzilikazi kaMajoba, direct descendant yaleyo.
Ukhumalo uthi abantu abafana lenkosi uRafael Chuma ozithi ngwenkosi yamaNdebele kusobala ukuthi bazifikelela ehwakweni.
Bekuvele kungahlola ukuthi after 124 years kungabi labazibizayo abafuna ukuthatha amatha labo bazingene. Kodwa induna zakitha ke lisigayelene ukuthi zonke zimi ngakho. Ngikubulelani Colin loBhengula Khumalo. Sonke lathi amakhumalo silapho.
Induna undiweni uthi kuza kuba lamabhasi azasuka eJohannesburg ethwele labo abafuna ukuya kuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kwenkosi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kodwa ukugcotshwa kukaBulelani kuza ngesikhathi kuqoqwa ukuvezwa kwenye njalo inkosi yamaNdebele kuyona le impela viki. Le iza kuba ngesithathu inkosi kulandela uRafael Khumalo owagcotshwa ngomnyaka odlule. Sixoxele umnumzana Zwide Kalanga Khumalo ngokuvezwa kwalinkosi.
Amalungiselelo asephutshile sibili. Ngomgqibelo kuza kuba se-amphitheatre yakoBulawayo e-park. Abantu bakhangelele ukuthi bafike ngama-9:00 ngokwawuqala ngo-10:00 siya ku-1:00. Ngakho wonke ukulungiselela ngolinganiso ukukhona sikhangelele ukuthi intathele izindaba ezinjengani labanye zifanele zibe khona ngoba yikho kuqakathekileyo ukuthi abantu bazi ukuthi ubukhosi wabo sokufikile.
Besike sabona imbiko ebulenjini lapha be-inthanethi ungani omele agcotshwe uBulelani uthi yena hayi kafuni. Bekuliqiniso yini khona?
Ukhuluma ngokugcotshwa kukaBulelani kumbe ukhuluma ngokugcotshwa kuvezwa komntwana okhitshwe yindlu kaloBhengula?
Ukugcotshwa kukaBulelani?
Hhatshi, ukugcotshwa kukaBulelani kangikwazi sibili ngoba uBulelani kaphithwanga indlu kaloBhengula eyiyo elentonga yobukhosi. Ngakho kangilawo mina amandla okuthi ngikhulume ngokukaBulelani. Labo abayibo abasebenza laye abangayisibo bendlu kaloBhengula yibo abangakhuluma ngaye. Hhatshi, mina bengithi ukhuluma ngomsebenzi okhona kuwona lo mgqibelo okuveza inkosi uNyamande loBhengula Thungu onguye ogingwe wakhethwa yindlu kaloBhengula eyiyo yasala nobukhosi. Hhatshi, abanye nje okhumayo labo Ncube.
Yena engubani igama lakhe?
Angithi ilanga lokuveza ilonelela ngomgqibelo. Ngakho nxa sithi uyavezwa eyinkosi igama lakhe lizaphuma ngalelo lawo.
Lo ngumnumzana Zwide Kalanga Khumalo owendlu yenkosi uMzilikazi ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. uhlelo lwe-livetalk namhla sixoxa ngodaba lwenkohlakalo kuhulumende kulandela ukubuzisiswa okwenziwe usomabhizimusi oyaziwa kakhulu ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo lamhlanje yikomiti edale lephalamende ebona ngezamagesi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zabantu beJakarta zingene esaladeni sitshengisela lamhlanje zisithi zifuna kufakwe umthetho oza kwenqabela abathandanayo bona betete kumbe betshadile. Owayengumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama uze wabonakala emphakathini ngemva kwesikhathi namuhla lapho ekade kuphawulwa khona ngokusemthethweni impikitsha yakhe elonkosikazi wakhe uMichelle. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukudla yikho okuyisiqokoqela kwezokwenqabela ukuhlaselwa izifo ezingathelelwanayo okubalisa imvukuzane, i-high blood pressure, esechukela, i-diabetes lezinye eziningi-ningi. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba abuyele ekudleni ukudla okwakudliwa ngabokhokho endulo, khona osekwabonakala ukuba kusiza kakhulu ekuthini umuntu azivikele ekuhlaselweni lezi zifo. Abezempilakahle bathi ukudla kwendulo sokukhanyelelwa phansi, kuthiwa ngokwabayanga, okwenza iningi liphile ngokudla kwalezinsuku, okuningi kwakho kungokucholeke kakhulu njalo kuphela ngendlela engalungelanga umzimba. Omunye walezingcwethi ngudokotela John Mangwiro, yena ogxile kakhulu kwezokusebenzelana labalesifo sechukela elizweni, ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ZDA. UDr. Mangwiro uthi inhlolisiso eyenziwayo iyakuveza ukuba ukudla kwendulo kuphathisa ekuvikeleni limikhuhlane lanxa uzulu esengowathatheka ngokudla kwalezinsuku, echiya kwakuvele kudliwa ngokhokho kubavikela kumikhuhlane njalo bekhula baze bakhokhobe, osekuyimvela kanci kulezinsuku.
Bakhulu bakhale bayidya sadza raumamuseni ririreziyo ririremunga ririremafunde azizweli.
Okhokho wabesidla isithwala samabeli inyawuthi lophoko. Angithi liyazi ukuba isithwala samabeli sinikezwa abasanda kubeletha. Kungani wabenikezwa isithwala samabeli? Amabeli ale iron eningi. Yini abesifazane elilokho lisiya esikhathini lani izalukazi? Yazini ukuthi amabeli ale calcium eningi ukwedlula etholakala emunjini. Kungakho lingabi lamahloni ukudla isithwala samabeli lempuphu yamabeli, uphoko loba inyawuthi.
Ugogo Priscilla Mzenda ohlala edolobheni leChivu useleminyaka engamachumi ayisithupha lanye yokuzalwa engelaso lesi sifo sechukela njengabanye abalingana laye. Unkosikazi Mzenda uvumelana lokuchiwo zingcwethi njalo usola ukudla kwalezi nsuku.
Sesisidla ukudla njengoba nato simntwana ngimpha amazephi sugar and vinegar, into ezazingekho kudala. Kanti ke kudala kwakudliwa uphoko, kwakudliwa amabele, inyawuthi, kwathiwa umumbu kakhulu wawungowengulube, ungowenkomo. Thina sesihlala sesiyisithwala, nesithwala sesidla esiningi, sidla isithwala esiningi ntambama, ulale shungani sububula ubula mni kakhulu sibili ngadla isithwala esiningi, ngizwa ngiginqa kakhulu. Irayisi, irayisi kakhulu endlini yami sengaze baze bekwazi ukuthi ugogo irayisi kayifuni.
Iningi labakhulumisane lalomsakazo ngesikhathi kungena umhlangano labe-ZDA khona eChivu wokufundisa uzulu phezu kwesifo sechukela okubalisa ugogo Anasimbi batshengise ukumangala lapho betshelwa ngezokuqakatheka kokudla kwesintu.
Ngibe ngingakwazi, ngiyaqala. Ngiyaqala. Sasi sidla ukwesikhiwa kodwa idowe siyasha lapho nalaphaya.
Umnumzana Henry Mzenzi Mkhethiwa oleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu ngomunye wabathi ube ngelalo ulwazi kwezokudla njengalokho sekuchiwo zingcwethi.
Ukudla lokho esikudlayo yiko kuthwela umkhuhlane eminingi, ngoba ukukhulume ngalokho esikunathayo wazobamba impuphu ezidla izitshwane ezisidla kathesi. Sesasuka thina ekudleni okwakuvele kudliwa ngabadala, impuphu yenyawuthi, impuphu yamabele, impuphu yophoko, yiko ukudla okusilungeleyo, akulatshukela. Kodwa nxa sisityananzela la nto siyabona ukuthi athole ukuthi ukudla esikudlayo lamhla konke kuthwela ithukela, konke ithukela kuphela. Mina ukuphila kwami konke ngithakazelile ukunatha amalokuza ama-produce lawa, ngoba sebhake 100% izithi lapha kulathukela. So kathesi sengikwazi ukuthi kulethukela futhi. Mina ukusukela lamhla sengiyaphila impilo ehlukeneke le impilo akade ngiyiphila izona, ngoba sengivundile. Hhayi, sibuyelele nini empilweni yakudala.
Kunhlolisiso eyenziwe ngabe World Health Organization WHO ngomnyaka ka-2014 kwavela ukuba abantu abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanye ekhulwini eZimbabwe sabalahlekelwa yimiphefumulo kubangelwa yimikhuhlane engathelelanwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe kumncintiswano we-Total CAF African Champions LFC Platinum kuzamele libophe ziqine ukuze lenelise ukudlulela kwisigaba esilandelayo ngemva kokunqotshwa e-Angola ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Abafana be-FC Platinum bahlanganile embila zithutha kwele Angola, lapho abatshaywe khona ngesrikanyana iqembu le-Club Desportivo Primeiro de Agosto. Njalo limpumela itsho ukuba kumele lihlohlekane leli qembu kungelampendulo ukuze lidlulele kusigaba sakuqala esomncintiswano. Okunye lingakwenza iqembu le-FC Platinum ukuba lihlohle kathathu kungelampendulo ukuze kutshaywe imbekwa, njengoba kuyabe sekungutshikilobhanqa 3-3. Umdlalo wehlandla lesibili uzaqhutshelwa enkundleni yamandaba edolobheni leZwishabane ngempela viki yezayo. Njalo iqembu eliyadlulela kusigaba se-first round lizadibana lelizanqoba phakathi kweqembu le-Bidvest Wits lase-South Africa lele-Pamplemousse elase-Mauritius. Iqembu le-Bidvest Wits lizifake esimeni esihle sokudlulela phambili, njengoba linqobe nge-2 kanye lidlala lingekhaya ngomgqibelo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kucacile ukuba iqembu le-Islanders liyamdinga ngempela umgadli wobukhali ngemva kokuba lingxikelane leqembu le-Nicrud kuliqembu elitsha kusigaba se-Premier Soccer League ngensonto enkundleni eluveve. Umdlalo waphela zingujikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni, loba nje abafana bebhoso bebekhulela elezivakatshi. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Islanders uMandla Mpofu uthi kabalali bedinga umgadli ongabahlohlela.
Njengomdlali wokuqala ngiyathemba ukuthi abantu ngendlela namhla esidlule ngakhona bangaba i-hope esisiya phambili, ngoba abafana think badlalela ibhora batshengisele ukuthi ibhora siyakwanisa ukuliyidlala. Ngabe bekulomuntu oqedisayo alubambe amabili amathathu ngabangeni, asinandi ngendaba yokuthola umuntu esimbiza uzabe eqedisa phambili. Umdlali ole-experience, umdlali osedlala uzikhathi eside, ngoba abafana esilapho abafana abagijimayo abafana abancane enovakeluza uma laphana emilota abafana benza umsebenzi eqedisa.
Iqembu le-Islanders lakhiwa kutsha ngumqeqeshi uMatinda Ndlovu kanye labanye bakhe ababalisa uMpofu, uMelusi Sibanda kanye loThembo Chuma. Njalo iningi labadlali balo ngabafana abasakhulayo abalamadlabuzane, njalo ngesonto bakholisise kakhulu abalandeli beqembu ngokupasana abakade bekwenza ibhola, kodwa okubekade kubehlula yikuba belitshayele emambuleni. Ngiyimelesitu 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mthokazi wami omuhle olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.